siyabonga Chris Lo Marvelous siyalamukela ku Studio 7 womvulo mhla ka 28 kumpandula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe esisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
That we, the nations of the world, cannot return to the old ways.
Ngimi phambi kwenu namhla ngikholwa ukuthi njengenkokheli yamazwe omhlaba akusamelanga siphindele emuva ngendlela zobudlwangudlwangu lolaka.
Umhlangano womanyano wamazwe omhlaba o-United Nations General Assembly uyaqhubeka ngapha kwelemelika edolobheni le-New York lapho umongameli Barack Obama asekhulume khona.
Nxa esebekwe phambi kwenkundla kuthiwa sekuthonisa icala lakhe elokufayila okuthiwa ngesikhiwa yi-plea ukuthi akhulume ukuthi uyavuma yini icala kumbe kalivumi kumbe uvume elinye icala elincane kulalelo elibekwe emaphepheni.
Owetheswa icala lokuzingela ngokungekho emthethweni kwesilwane uCecil esabulala isizalwane seMelika umiswa phambi komthethwandaba kamantshi ewange. Amakholwa ebandla le-Anglican amukela ngenjabulo ukufezeka komsebenzi wokwakha ikolishi layo le-Anglican University bucadlana ledolobho leMarondera. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umhlangano womanyano wamazwe omhlaba o-United Nations General Assembly uyaqhubeka ngapha kwelemelika edolobheni le-New York lapho umongameli Robert Mugabe akhangelelwe ukwethula amazwi akhe lamhla kusihlwa. Okumqoka osekuphethwe kulomhlangano yokuthathwa kwezibopho ezimele zifezwe eminyakeni elandelayo eziza kwelama ama-Millennium Goals ezibizwa ngokuthi ngama-Sustainable Development Goals. Lamuhla inkokheli embalwa ebalisa umongameli weChina, inkosi uAbdullah wakwele Jordan, umongameli Putin wakwele Russia labanye bethule amazwi abo. Umongameli Barack Obama weMelika embikweni wakhe uphathe indaba ezigoqela ukumanyana kwamazwe ekuqedeni indubo zomhlaba ezivalisa amalwecatsha awe-ISIS. Ike sizwe amazwi kamongameli Obama.
I stand before you today believing in my core that we, the nations of the world, cannot return to the old ways.
Ngimi phambi kwenu namhla ngikholwa ukuthi njengenkokheli yamazwe omhlaba akusamelanga siphindele emuva ngendlela zobudlwangudlwangu lolaka. Ngeke sikhangele emuva. Sihlala emhlabeni womanyano lapho esithakazelela ukuphumelela kwabanye bethu. Akulalizwe ngitsho lelilodwa elingazenyula kubudlwangudlwangu obubangelwa ngamalwa ecatsha.
Lawo ngamazwi kamongameli Barack Obama. Ngomgqibelo womongameli Mugabe wethule amazwi akhe kuhlangothi lwe-United Nations oluhlaziye ama-Sustainable Development Goals. Emazwini akhe umongameli Mugabe uthe lanxa eleZimbabwe lizimisele ukufinyelela imigoqo ye-Sustainable Goals, ingxaki ukuthi ilizwe liphakathi kobunzima obudalwe izijeziso zenotho. Ukuhlaziya amazwi kamongameli Mugabe uChris Gandhi weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Akufanelanga sokukhangela nje ukuthi yinto emangalisayo ngoba iqiniso elikhona ukuthi yinto lezi eyenzeka minyaka yonke ivele iyinhlala yenza. Uzakhuluma esisikujayela ukuthi uzakhuluma ngakho. Kodwa lo nyaka kufanele sikunanzelele ukuthi ilizwe lakho Mugabe uyakubona ukuthi lisebunzimeni. So kangimboni ebuya ngendlela kade buya ngayo iminyaka yonke le. Mbona ngazani ngingathi ngiphecelezi ngesilungu. Lo nyaka uyabe le conciliatory language and tone azazama ukuyisebenzisa ukuthi kube le re-engagement lamazwe omhlaba ikakhulu ngapha awe-west.
Umongameli Mugabe nguye ongani sesele kulabo ababesaziwa ukuthi bengafika e-United Nations bakhuluma inhliziyo zabo.
Well usebemisolethile phela iqiniso likhona bonke labanye abanyanti seba yena lokho esele njalo vele nje usefana nje lo muntu esingathi ngokuyithombe nje osipheleleyo ngoba akasakwazi nje lokuthi abale ispeech sakhe ngokuqondileyo. Njalo umgabe lona Simanza kade tinxa ikhuluma echaya phezulu kwetafula kuze kuzwakale asanguyelwana usephelile, njalo lelizwe lakhe kade sikunje angithi liguqe ngamadolo nxa lingalalanga ngesizwe. Kumphelele ngumuntu ophelele ngumphako nje ukhona, ngoba kufanele abe khona apho njalo engafuni ukwehluka esihlalweni sokuba ngumongameli. Kodwa uqinisweni nje uphelele nje uphelele ngumphako, so umuntu abantu asebemthatha serious.
Sizwa kuthiwa ulequla elilabantu abaningi kakhulu, singathini nxa sikhangele umumo wonelizweni?
Yiyo phela esihlala sikhuluma ngayo, i-abuse of our resources, ukuthi ilizwe liyathi lisehluleka ukuthi kubhadalwe nje uholiswe nje ababalisi ezikolo. Yena umgabe uyabe ehamba lequlela abantu abagcwalisa i-flamathina esiya United Nations engazani into ayayenza bonke bona abantu bazayenza iqakathekile, kuyikuthi ngokuqondile kufanele ukuthi liqula lelo libe half imali esetshenziswa ukuhamba senza konke khona kweborder nga iyathuswa lapho ihanjiswe endaweni esiqondile lapho kufuneka khona izimali kunjengokholiswa teacher njalo. Singalibali phela ukuthi kathi siya uku-UN khonapho uvele uqeda umnyaka wonke lo elokhu ebhize gijima umhlaba wonke lo crisscrossing the wall of Africa.
Lo mnumzana Brilliant Mhlanga, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 esebhilithane.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umnumzana Theodore Pronkhurst owetheswa icala lokukhokhela ukuzingelwa ngokungekho emthethweni kwesilwane esaziwa ngokuthi nguCecil esabulawa isizalwane seMelika, umnumzana Walter Palmer, umiswe phambi komthethwandaba kamantshi ewange lamuhla lapho kuthethwa kwecala lakhe okwedluliselwe kumhlaka 15 kunyanga ezayo ngemva kokuba amagqwetha akhe ekhalaze ukuthi umthethwandaba ulahlele khatshana leli cala. Igqwetha elimela umnumzana Pronkhurst unkosazana Perpetua Dube uthi uhulumende kacaci ukuthi icala eletheswa umnumzana Bronkhurst yiliphi, njalo kusobala ukuthi akufanelanga amiswe phambi komthethwandaba. Asizweni ichasisa okuningi ngalolu daba.
Mr. Bronkhurst ulelungelo emthethweni nxa esebekwe phambi kwenkundla kuthiwa sekuthoniswa icala lakhe elokufayila okuthiwa ngesikhiwa yi-plea ukuthi akhulume ukuthi uyavuma yini icala kumbe kalivumi kumbe uvume elinye icala elincane kulalelo elibekwe emaphepheni. Lokho yi-choice yakhe yokuqala. I-choice yesibili ngomthetho weZimbabwe ulelungelo lokufayila okuthiwa yi-exception. I-exception yi-objection kumbe ukukhonona ongakutsho enkundleni ukuthi icala lami angilizwisisi kuhle. Angizwisisi ukuthi kuthiwa ngenzeni, njani, nini, ngaphi, ngephula wuphi umthetho obhaliweyo phansi emabhukwini emthetho yeZimbabwe. Nxa ungazwisisi ukuthi icala lakho exactly kuthiwa wenzeni kumbe wekele ukwenzani, it becomes difficult ukuthi uphendule icala. Ngakho kumthetho kunike ilungelo lokuthi ufayile i-exception. Yile lungelo elisetshenziswe namuhla endabeni kaMr. Bronkhorst. Okwesibili, i-constitution yeZimbabwe ethi nxa ungumuntu obothiweyo omelele ukuthoniswa kwecala lakho emthethwandaba, nxa kungenzakali ukuhlukuluzwa kwamalungelo akho kumbe ukwephulwa komthetho othize mayelana lawe, ulelungelo lokuthi ucele umthethwandaba lo oza kuthonisisa kumbe lo omele ukuthonisise ukuthi udlulisele indaba yakho eyokukhononda ngokuthi amalungelo akho ahlukuluziwe e-constitutional court. I-constitutional court yiyo ke eza kuzwa leso sicelo kumbe isikhalo i-decide ukuthi amalungelo akwahlukuluziwe kumbe hhayi. Yikho esikucelile khonoko la namhla endabeni kaMr. Bronkhorst.
Kuyini esele kumelele njalo kuzayenzakala nini?
Esesikumelele ukuthi umtshutshisi abale lokho esikubhalileyo, akhangele izicelo beke phambi komthetho wendaba atho lobo yaphikisa konke kumbuvumelana lokunye aphikisa okunye la yabhalakha amaphepha abeke phambi kama umanthi nguyo seza sinika isinqumo sakhe mhlaka 15 October.
Lo ngkosazana Perpetua Dube igqwetha ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Lanxa amakholwa ebandlale Anglican eke abhekana lobunzima obukhulu ngesikhathi esithi ahlukuluzwa ngowaxotshwayo umnumzana Norbert Kunonga athi ayajabula ngokufezeka komsebenzi wokwakha iAnglican University bucwadlana ledolobho leMarondera. Intathe yezindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba.
Ngenye yengoma eculwe yikwaya yebandla leAnglican emkhosini wokuphawula okusemthethweni ukusungulwa kokwakhiwa kwekholeji leyunivesithi. Ukhangele lokuba lendleko lomsebenzi wezigidi ezingamakhulu amabili lengxenye zamadola 250 million. Abekhona ngobunengi babo amalunga lelibandla evele ezigabeni zonke zelizwe okubalisa unkosikazi Joyce Moyo waseHarare.
Ngiyathaba kakhulu mina ngisebenza labo bilida. Ngi-under i-local government, abayibo abaza supervisor umsebenzi wokwakha i-University of the Anglican Church eMarondera.
Umfundisi Samuel Vusumuzi Sifelani okhokhela ibandla le-Marlborough eHarare ube khona la kulomkhosi.
Lo mkhosi into enkarakatha, into enkulu esontweni yethu i-Anglican. Not only lapha eZimbabwe kuphela but kwi-Central Africa yonke. Ngibona sesifika iminyaka emithathu lokho kusetshenzwa. So nxa sesifike lapha sesifuna ukuthi hayi sokungathi sokukhanya ukuthi umsebenzi uzoqalisa ke manje.
Umnumzana John Masuku ungomunye wamalunga aleli bandla laye ekhonza eseHarare.
Sizabe sikhangela labo abalenkathazo ezijiyeneyo ikakhulu kwezempila kahle. Sesikhathi imikhuhlane ekhathaza abantu ecina sibathethe yabifuna ukuthi ibe losekelo oluvela ekuthandazeni kuNkulunkulu. Ngakho ke iyunivesithi enjengale kumele ibonakale isiya lapho esithi nxa umuntu esegula abantu besabe ukuyafika leduzane laye.
Lumahluko yiwo uMasuku athi uza kuphathisa kakhulu ekulolongeni izifundi zale yunivesithi kube ngezanelisa ukuqhuba umsebenzi ngendlela ephezulu.
Siza letha lowo mahluko njalo lowo mahluko uqakatheke ekuthini wenza ukuthi lanxa into zinzima njoba zinzima kathesi lemisebenzi ingatholakali abantu kabasakhangela izithupha zabo kuphela ezemayunivesithi kodwa sebedinga amaqhinga atshiyeneyo okuthi kambe mina kuyini engingakwenza.
Le yunivesithi yakhiwa eplazini leRufaro Farm elibucwadlana ledolobho leMarondera. Umeya waleli dolobha ukansila Anthony Makwindi uthi kuzaphathisa ukuthuthukisa leli dolobha okuyinto egcizelelwe ngumgcini sihlalo wekomidi ebikhokhela ekuthini ufezekele umsebenzi uProfessor Christopher Mutambirwa. Inkokheli ye-Anglican ithi akutsho lutho ukungabikhona kwenkokheli zengatsha zikahulumende emkhosini wokusungulwa kwakhiwa kweyunivesithi le lanxa bezinxusiwe. Bekuhlatshelwa kusinwa uZulu ejabulela ufezeka komsebenzi wokusungula ukwakhiwa kwale yunivesithi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguMavis Gama.
Iningi lithi lamukele ngokuthokoza amazwi kamkhokheli wensonto ye-Roman Catholic uPope Francis izolo lapho abekhuluma khona ngokuqakatheka kwemoli njalo echothoza ukudlwengula kwabantwana inkokheli yaleli bandla okubikwa kuyake kwenzakale. Umnumzana Thandazani Nkomo ilunga lalinkonzo uthi wathakazelele amazwi kaPope Francis yena obethekelele elemeli kanjalo esegqiba uhambo lwakhe.
Imoli ebandleni leRoma into eqakathekileyo ngoba lapho kusukile khona zonke obuzothi ngama vocation izivizelo ngabe isivizelo sokuthi lawo le mvodi yakho kube lesivizelo sokuthi kumbe mhlawumbe ufuna ukuthi ube ngumpriest kumbe ube yisidela mhlaba konke lokho uphapha ukutshengisela ukuthi ke imuli yona ke iyiphila yakho khonokho okudilile kakhulu ke ukuwaphendula ke futhi eminye imibuzo ke sasilokho esizibuza ke yalabo ke abadlengu labantwana nokuthi ke labo ke amabhishopi ke ababephathi sakhonapho ke ukuthi bevale ke izindaba zabapriest ke abasuka bakwana abadlengu la abantwana abancane ke labo barongo ngokokholo njalo barongo ngokufihla ke ezinye izisono ke besenzela ke ukuvikela ke abapriest babo.
Bengaba abantu bezuze okuningi uhambo lukapop
abantu batholile ke okuningi okunye abangade bengofisa ukuthi ke kungaphenda kodwa zikhona ke ezinye izindaba ke eziphathelane ke nayo i-tradition yebandla ezinye izindaba ezingaphendulwanga ke kuyafana ke lezi ndaba zokuthandana kwabantu bobulili obufana nayo ke kufana neke lezi ndaba contraceptives ngokunjalo futhi ke asisitho ukuthi uhambo lukapapa lolu ke kaluzange lwafundisa okuningi sifundile okuningi njengoba ngingakuxoxela ke lapha ukuthi ke sifundile ukuthi ke upapa kaSmith wakufaka wakufihlela umuntu induku emqubeni ukhulumile ke ukuthi ke zikhona ezinye izinto ke ezimbi ke abantu abakezithathe ke ebandleni kwezezengantiwa ke
sibonile njalo le midlalo ebisenziwa phambi kwakhe upapa nina njengamaroma libone konke kufanele yini
mina njengomuntu osakhulayo ke ibandla letukeli labanye-ke laba abakhangeleleke okuthi ke imbali yebandla iqhutshekisele phambili kodwa ngathi kuyananzelela ke mbone engani-ke mina-ke imbali yebandla iyaqhutshekiselwa phambili kodwa-ke khathi labo kuguquka khona-ke ungananzelela-ke ukuthi kusukisela lagabhili nje khona ngale-ke izinto bezilokhu ziguquka iye kuyethusa ebantini-ke abadala abanye abanjengalalo kufana nokuthi lami nje ngingakhuzakala okunye okuncane okwenzakalayo okungazange ngakuthola ngabo 8 khonapho ke sisakhula lami kuyangethusa kodwa-ke angilutho olungaka ugobe.
Lo mnumzana Thandazani Nkomo oyinkonzo ye-Roman Catholic ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela ukuphuma emhlanganweni wenkokheli yamazwe omhlaba United Nations General Assembly. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezevela kwamanye amazwe. Usomabhizimusi onothe kakhulu welemelika uDonald Trump onguye okhokhelayo ngosekelo emncintiswani wokudinga ozancintisa emele ibandla lakhe lama-Republicans ngomnyaka ozayo wethule izinqumo zakhe eziphathelane lemithelo okumele ikhitshwe izisebenzi esithi kuzamela labo abahola loba ukuthola inzuzo enkulu behlawule imithelo ephezulu kwesulelwe abangatholi imali ephezulu. Ibutho lakwele Burkina Faso selibhekane lobunzima lisithi ivuyo lalo elilinda umongameli eliyilo elihluthune intambo zombuso ensukwini ezisanda kwedlula liyala ukubeka izikhali phansi. Inkulumo zonke zokuzama ukuthi ivuyo leli libeke phansi izikhali ibikwa isihlule ngoba amalunga alo esala ukwenza njalo ejojozelwa umkhokheli wabo uGeneral Gilbert. Ukutholakala kwemithi eminingi yezibhedlela ithengiswa ngokungekho emthethweni isilethe uhlupho lokwanda kokusetshenziswa kwayo njengezidakamizwa. Abasebenzelana labasakhulayo bathi iningi labontanga seligula imikhuhlane yengqondo ngenxa yokunatha lokubhema okudakayo lokungasebenzisi ngendlela imithi yokwelapha. UNothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso yabasakhulayo eZimbabwe United Nations Youth ithi amachumi ayisithupha lanhlanu ekhulwini 65% labasakhulayo libhema okudakayo kuthi ingxenye kunani leli lilodubo ngomkhuhlane wengqondo ngenxa yokudakwa lokhu. Ukucubungula kwenhlanganiso ye-Anti-Drug Abuse of Zimbabwe kuveza ukuthi phezu kwamachumi amane ekhulwini 43% labantwana besikolo liyabhema. Iningi elisakhulayo lisebenzisa imithi yokuhlela ngendlela engayisiyo lingalandeli iziqondiso zokuthi kumele inathwe ngesilinganiso esinganani okwenza icine isidaka. Osakhulayo u-Arnold Mthethwa owelukitshini lenjube uthi imithi le iyathengiswa ezitolo zemithi kodwa ithengwa nxa kule phepha likadokotela ele-prescription kungakho bona bayithenga ngudlu kuboso wabo emalokishini abahlala kuwo.
Kulamaphilisi futhi anathi ayo manye inhlanya
amamaragade
ukuthi vele abusile isibindi futhi
ilamanye
amhlophe
sngokuhlanya
engutsheni lapha tinabuswanathi
so lokuyala wabantu bahamba bethatha yikhosi yomunye umuntu ewemele inathi thina lathi sesinatha njalo.
Uthi bangadakwa ikakhulu ngomuthi lo wokukhwehlela olentengo ephansi batshona bedakiwe bakhohlwe ngenhlupho zabo. Esithi abanye kuyabapha izibindi zokwenza imisebenzi yokuganga efana lobusela engeke umuntu ayenza engadakwanga.
Kulo msebenzi vele ngayithola ukuvila kunathwa lo umuntu ezisebenzela kuhle angayithiwa kunathwa vila akungela ndaba lapo.
Umnumzana Thembani Ngwenya oyisakhamuzi uthi bayalwazi udubo lokuthi abantu babo babhema njalo banathe imithi engalunganga. Uthi lanxa bebaxwayisa ukuthi lokhu kulakho ukuphazamisa impilakahle yabo njalo kulethe imikhuhlane yengqondo, kunzima ukuthi abantwana bazwisise imikhuhlane le yengqondo kumbe baqakathekise ukukhuluma ngendubo zabo ngoba esintwini ezendoda inyembezi ziwela esifubeni, kungakho amajaha ikakhulu ayehluleka ukuxoxisana labanye lalapho esephakathi kobunzima. Uthi iningi labantu alandanga ukunanzelela ukuthi imikhuhlane yengqondo ilakho ukusukela ekunatheni imithi edakayo kodwa liphanga libone ubuthakathi nxa umuntu engagula ingqondo ngoba akulalwazi oluningi ngalesi simo.
Ukuba kwazi siyakwazi but kudingakala indlela zokuthi sikunqabele kunoku ngoba abakwenzayo abantu bethu yizinto ezingekho right. Khathesi ungamkhipha egluwini yakhe leyana kumbe engomeni yakhe uyamsanga akula equipment sisalwisa khathesi ukuthi kube ne-equipment kube lani ukwenzeka ukuthi abantwana bengayenzi izinto ezingekho emthethweni.
Osebenza kwezempilakahle unkosikazi Margaret Ncengani uthi kuqakathekile ukuthi abantu ikakhulu abasakhulayo banazelele ingozi yokunatha imithi ngendlela engayisiyo. Uthi isiqondiso ezikumithi le kanye lokudingakala kwencwadi evela kudokotela anduba uthole imithi ethile yikudinga ukuvikela uzulu ngoba limithi iyingozi lapho inganathwanga ngendlela.
Uhlupho lwalemithi yikho odokotela beyisithi kumele inathwe kuphela okwensuku ezithile umuntu behle bemise ngoba bayakwazi ukuthi iyabulala ingqondo, iyadaka umuntu acine esenza izinto ezingafanelanga njalo nxa eseqalisile ukuthi ayinathe limithi umuntu wakhona akasakwanisa ukuthi ami nxa esenathe okwesikhathi eside.
Unkosikazi Sihlaye Mpabanga ongumzali olomntwana owaba lomkhuhlane wengqondo ngenxa yokubhema lokunatha okudakayo uthi umntanakhe weza eGoli esengumuntu othanda izidakamizwa ezazimenza abe lolaka angaze azi ukuhlalisana labantu. Uthi usebengcono kulezi nsuku ngemva kokuthola ukwelatshwa esibhedlela esikhangela imikhuhlane yengqondo eseingutsheni.
Mina kunjef kodwa umntwana oke wakuthatha konongani but kakuthathela ngalapho kuthathele godle so right now umntwana onjani under medication engutsheni ngaka at least kathesi ngathi medication iyingane isintshintshile but ethu fesingayimesaba ukuba la endlini kuzakwanza ukuthi abe yelodlakile asitshaye abulale izinto esecrave esefuna ukuthi athole izinto zakhe zoneziya.
Abezempilakahle bathi iningi labantwana lisebenzisa izidakamizwa ngenxa yezizathu ezithiyeneyo ezigoqela ukuyengana labangane, ukudinga ukwazi ukuthi vele kunjani ukudakwa, ukuswela imisebenzi kanye lokuphila emulini ezingahlalisanga kuhle. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Sibanda.
Iqembu lomdlalo wenguqo eleDynamos livale isikhexe esiphakathi kwalo leqembu elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo eleChicken Inn ngemva kwemidlalo yeviki lamachumi amabili lane kusigaba sePremier Soccer League. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu ledimbara linqobe iqembu leChicken Inn nge-1 kanyaya emdlalweni obusenkundleni yeBaba Fields ngesonto, okuyimpumela yotsho ukuba lawa maqembu asehlukaniswa yimiklomelo emine engalaneni yemiklomelo. Iqembu leChicken Inn lilokhu lihlezi kundawo yokuqala lile miklomelo engamachumi amane lothoba munye munye 49, kuthi eleDynamos lihlezi kundawo yesithathu lilingene ngemiklomelo leqembu leFC Platinum elikundawo yesibili omabili ele miklomelo engamachumi amane lanhlanu 45 iqembu ngalinye. Iqembu leFC Platinum libe ngujikelo bhanqa kungela qembeleni elisekulitshayela emambuleni leqembu letsholotsho ngomgqibelo enkundleni eluveve. Kundawo yesine kuhlezi iqembu letriangle lona elile miklomelo ngamachumi amathathu lathoba munembili 38, kuthi ngemva kwaloku leqembu leCapes United elibhaxabulele Islanders nge-3-1 ngesonto lona elile miklomelo ngamachumi amathathu lesikhombisa 37. Iqembu leHarare City lona elibe ngujikelo bhanqa 0-0 letriangle likundawo yesithupha lile miklomelo ngamachumi amathathu lanhlanu 35, okulinani elilingana lelile qembu leChapungu elikundawo yesikhombisa. Kundawo yethoba munembili kuleqembu leHwange lile miklomelo ngamachumi amathathu lambili 32, njalo lilingene ngemiklomelo leqembu leHawumayini elihlezi ngaphansi kwalo. Iqembu leIslanders lihlezi kundawo yechumi lile miklomelo ngamachumi amabili lathoba munambili 28. Kundawo yechumi lanye kutholakala iqembu leZPC Kariba lona lile miklomelo ngamachumi amabili lesikhombisa 27, ukuthi ngaphansi kwalo kuleqembu leBuffaloes lile miklomelo ngamachumi amabili lanhlanu 25. Iqembu letsholotsho lihlezi kundawo yesine nxa usuka emsileni wengalane lile miklomelo ngamachumi amabili lambili 22, ngemva kokuthola umklomelo wodwa emdlalweni walo leqembu leFC Platinum ngomgqibelo. Ekhuluma lentatheli ngemva kwalo mdlalo, umqeqeshi weqembu letsholotsho uLizwe Sweswe uthela umklomelo ulakho ukubasiza empini yokusinda ekugunyulweni kusigaba sePSL.
We're trying to survive relegation, so each and every game esiyidlalayo find us collect a point or three, because amagames abona sezenzile okuyipoint kunonke kuzasinceda phambili.
Ngaphansi kweqembu letsholotsho kulamaqembu athele Flame Lili kanye lele Wawa wona le miklomelo ngamachumi amabili 20 iqembu ngalinye, ukuthi iqembu elijeke amanye engalaneni ngeledongo somilze le miklomelo elichumi lathoba munambili 18. Sikhangele ukwenzakala kwamanye amazwe emdlalweni wenguqu. Elizweni laseSouth Africa, iqembu leplatinum stars yilo elihlezi phezu kwengalane elile miklomelo elichumi lane njalo lilingene ngemiklomelo leqembu lempumalanga Black Aces. NgaseNgilandi, iqembu leManchester United yilo elihlezi phezu kwengalane elile miklomelo elichumi lesithupha ngemva kokutshaya elikwenze iqembu leSunderland nge-3-1. Kundawo yesibili kuhlezi iqembu leManchester City lona elile miklomelo elichumi lanhlanu njalo elitshaywe nge-4-1 ngeleTottenham. Elizweni leSpain, iqembu leVillarreal lilo lihamba phambili lile miklomelo elichumi lesithupha njalo litshiya eleBarcelona elihlezi kundawo yesibili ngomklomelo owodwa, kuthi eleReal Madrid elikundawo yesithathu lile miklomelo elichumi lane. Kweminye imidlalo engasiwe yenguqu, iqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe ngamaranza alichumi lantathu liqembu lePakistan emdlalweni wokuqala wohlobo lwe-2020 obusenkundleni yeHarare Sports Club ngensonto. Iqembu lePakistan litshaye ibhola ngokuqala lathola amaranza angu-136 lilahlekelwe ngabadlali abayithoba munambili, kwathi eleZimbabwe seliphendula lathola amaranza angu-123 lilahlekelwe ngabadlali abayithoba munomunye. Lawa maqembu azadibana kumdlalo wesibili wohlobo lwe-2020 kusasa ngolwesibili khona njalo enkundleni yeHarare Sports Club. Kolunye udaba oluhambelana lalolu, iqembu elimela ilizwe emdlalweni weRugby Sevens linqotshwe nge-24 kanyanga leSouth Africa Academy kufinali yomncintiswano weSouthlands Sevens International Tournament obuqhutshelwa elizweni leNamibia ngempela viki edluleyo. Kucelele abasifazane, iqembu leZimbabwe liphelele kusigaba sesemifinal lapho elitshawe khona nge-39 kanyanga leKenya. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Ukugqiba uhlelo lwethu kesikhangele ebesikhokhela, umhlangano womanyano wamazwe omhlaba we-United Nations General Assembly uyaqhubeka ngapha kwele Melika edolobheni le-New York lapho umongameli Barack Obama asekhulume khona. Wetheswa icala lokuzingelwa ngokungekho emthethweni kwesilwane uCecil esabulawa yisizalwane seMelika umiswe phambi komthethwandaba kamantshi ewange lamhlanje. Ukuthethwa kwecala lakhe kwedluliselwa kunyanga ezayo. amakholwa ebandla le-Anglican amkela ngenjabulo okufezeka komsebenzi wokwakha ikolishi layo le-Anglican University bucwadlana ledolobho leMarondera. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.